soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukelayo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi kuthunqwa abakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali bakobulawayo batshengisa ubudana ngokuthunyelwa imlayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzela eCowdrey Park lamhlanje.
I think labo balwehlukubhayi kumthetho nxa sebethatha inamba bezinika abanye abantu ngelasivumelwano. Lokhu asibula abantu akubathabisi, abantu bakhonona, kubasusa ubuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakeleyo.
Umthethwandaba weSupreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla le-CCC alitshumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga ePhalamende i-High Court kwaBulawayo.
Umthethwandaba weSupreme Court usengavumelana lomthethwandaba we-High Court ukuthi laba okwathiwa kabanalungelo kabafanelanga babe ngama-candidate, ukuthi kuqondile lokho, isinqumo se-High Court siqondile.
Ibandla leZANU-PF lithi lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho ngoba umongameli Mnangagwa esungule wafeza inhlelo eziningi ezithuthukisa impilo kaZulu.
Ubaba uMnangagwa upreacha yona every speech yakhe ekugcineni uyabetshela abantu ukuthi hambani liyekhankasa livote ngokuthula into esingayifuniwe ngumsindo. So lokho vele mathi nothi kuthule zwizwizwizwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Abanye abahlali bakobulawayo batshengise ukudana ngokuthunyelwa umlayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzelwa eCowdrey Park lamuhla. Okucunule abanengi ukuthi inkampani zikamakhalekhukhwini zinikeze ibandla leZANU-PF imininingwano yazo okuyikwephula umthetho. Umnangagwa uzakwenzela umhlangano eCowdrey Park lapho umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube azancintisa khona kukhetho oluzayo lanxa okwakathesi elakho ukuthola lesi sihlalo ngoba ancintisana laye owebandla le-CCC uMnumzana Pasho Raphael Sibanda wamiswa ukuncintiswa ngumthethwandaba. Umlayezo ocunule abanye ngothi, wozani sizobonga imisebenzi lenhlelo zentuthuko eziphakululwe libandla leZANU-PF eminyakeni emihlanu edluleyo. Yimi owenu uPresident E.D. Mnangagwa. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Bindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imbiko esizwa abantu bekhulumisana lapha njengezakhamisi, kukhanya abantu bayathola unxuso emafonini abo. Lolu nxuso kuthiwa lezi message zivela kumongameli welizwe, ubaba Emmerson Mnangagwa inxusela abantu eralini eza kuba khona kusasa eCowdrey Park. Kukhanya sibili abantu abanjalo bebaningi engibazwa abantu bayitheleleyo message emafonini abo. So ke asila qinisa ukuthi ngokunanzelela angibona ngathi bekukhethwa abantu, ngibona ngathi imessage lezi bezihazwa nje lapho ezingahazwa khona, kutshengisa ukuthi ngabona kulalapho isiphala abathatha kwenumber zabantu bese bephonga ukukhangela behaza lezi message. Okuyinto enginanzela ukuthi ukuthi bona abo abamakhambani amakhalekhukhwini futhi yibo abathatha lezo namba bazidlulise bazihambise ngale ukuba nomnawo kazisebenzisa. Ngokunjalo ke sibona ngathi ngobuningi babantu nxa becoxa khona abaningi lezo message bazitholile, kukhanya ungathi kubhizi sibili ukuthi abantu zihaze emafonini lapha. Ngokunjalo abantu bamali pho inombolo lezo zingabe zibe zithethena.
Kodwa khonokho asokwephula yini umthetho bathini manje abantu ngalokho?
Abantu kukhanya akubathabisi lokho sokwenzakile. Balokukhona nasibelo kukhulu ukuthi pho isecurity yabingapi kambe nxa bekhangela sibona number zabo sasiphonga ukuthunyelwa bangakwazi ukubana zingabe zifike njani kuye umongameli welizwe. Okukhangelelweyo ukuthi nxa umuntu ele contract le company ezabomkhalekhukhwini ukhangele ukuthi konke okwenzakalayo ngokwabo babili le company lokho esithi ngesikhiwa is private and confidential. Akukhangelelwanga ukuthi inumber yazo zinikwa abanye abantu ngelasivumelwano somnikazi wenumber leyo ayisebenzisayo. So lokhu kabantu bakhona kakhulu eqinisweni kuyikweqa umthetho njalo abantu abaningi bazizwa beyithuselekile ngaso kusiba kanje ukuthi umuntu usezuza ungathi hayi isecurity akayisekho ngoba engakwazi ukuthi namanje bayagcwela iganga lonke kutsho ukuthi ngale number zikhona lama address abayaziwa abantu bakhona sebakhaba lokwethu ukuthi kanti pho sokusenzakalayo. Ayingcele lawa amakhampani lawa okuyiwo ale number lezamakhalekhukhwini I think lawa balohlupho bayeka umthetho nxa sebethatha inumber bezinika abanye abantu ngelasivumelwano. Lokho esibili abantu akubathabisi abantu bakhonona kubasusa ubuhlungu kakhulu ngalokho kwenzakeleyo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association. Lokhu sikudaba lozokhetho. Umthethwandaba weSupreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla le-CCC alitshumi lambili avinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende i-High Court koBulawayo ngoba isithi abantu laba bakhweza amaphepha abo e-Nomination Court isikhathi esasihlelwe yiZimbabwe Electoral Court sesedlule. Ilunga lezana PF elincintisa kukhetho olufanayo umnumzana Raj Modi laye ukhangelelwe umangalelwe ngomunye umhlali wakoBulawayo othi kumele avinjwe ukuncintisa ngoba laye wafaka amaphepha ake ihola lesine u4 o'clock esechayile. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngeSupreme Court ukuthi izaluphatha njani udaba lweCCC.
Umthethwandaba weSupreme Court usengavumelana lomthethwandaba weHigh Court ukuthi laba okwathiwa kabanalungelo kabafanelanga babe ngamakandidate ukuthi kuqondile lokho isinqumo seHigh Court siqondile kumbe iphikisane laso. Nxa ngabe ithe kuqondile amathuba besemancane ukuthi labo abakwathiwa bangangenela ukhetho balungenela ukhetho. Kodwa ke nxa umthethwandaba weSupreme Court ungathi hayi waphambanisa umthethwandaba weHigh Court kuyabe sekuvule intuba yokuthi babuyele njalo babe ngamakandidate ngokusemthethweni. Kanti ke kusengadlulela phambili njalo kubo Constitutional Court kanjalo. Kodwa ke izinqumo sikhangelela ukuthi singaba ngesokuvumelana neHigh Court kumbe sokuphikisana neHigh Court ekhona kusasa nje kumbe ezinsukwini ezilandelayo ngemva kokulalela icala lakhona.
Ilunga lezanu PF koBulawayo umnumzana Modi laye usemangalelwe ngesinye isakhamuzi saleli dolobho esithi laye kumele avinjwe aliswe ukuncintisa ngoba wafaka amaphepha akhe isikhathi sesedlule. Ubona uluphatha njani lolu daba umthethwandaba?
Umthethwandaba uza samukela kumbusi chithe isicelo salo othi uModi angangenela ukhetho. Nxa umthethwandaba uzabe usichithile isicelo leso kuzamele ubeke ngokucacileyo ukuthi kungani ukuphuza kwakhe kusemthethweni, kungani ukuphuza kwakhe kuhambisana ne-constitution, kuhambisana nomthetho we-electoral act okwalaba abanye okwathiwa bangangenela ukhetho ngokuphuza kube ukuthi ukuphuza kwabo kakukho emthethweni. Yinto leyo esizabe siyifakele izibuko ezinkulu ukuthi siyikhangelisise ukuthi kambe akula kukhetha yini uhlangothi okwenziwa ngumthethwandaba. Yikho abantu abazabe bekukhangele lokho ngokuba phela nxa bonke baphuza kuyabe kukhangelela ukuthi kuthiwe bonke baphuzile kuthiwe bonke bangangeneli ukhetho. Kodwa ke siseza kuzwa khona sekukhulunywa khona lapho izizathu ezikhitshwa ngumthethwandaba ukuthi uthumehluko yiwuphi phakathi kwalaba kwaModi lalaba nabanye.
Ukhona ukudonselana imithethwandaba esikubonayo lokhu ungathi kuvezani ngeZimbabwe Electoral Commission eyiyo elawula ukhetho?
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi kunokudonselana phakathi kwabantu beZimbabwe ngokuphathelene lokhetho. Abanye besithi indlela yile, abanye besithi indlela yileyana. Lokhu ke futhi kuzakwenza ukuthi bangavumelani abantu beZimbabwe ngemva kokuphuma kwemphumela yokhetho ukuthi kambe yona ihambisana yini lalokho okufunwa ngabantu beZimbabwe kumba ihambisana lalokho okufunwa libandla elibusayo. Konke kunalokho esikubonayo kudonselwana emthethwandaba, abanye bekhangelele ukuthi abanye bangangenela ukhetho, abanye bangenela ukhetho. Yikho okuveza kahle kamhlophe ukuthi le mphumela yokhetho izadonselwana, kuzadonselwana kungafunyelwana, okuza kwenza ukuthi impi yakhona izivele iziyefika ku-2028 ku-election elandelayo.
Hello ke ngumnomzana Efi Dlela Ncube ohlaziya izombusazo ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo imihlangano yamarali lokungena ezindlini okuthiwa yi-door to door kuqhubekela phambili endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ngoba sokusele amaviki adlula nje kancane amathathu nje kuphela ukuthi luqhutshwe ukhetho. Ukuze sizwe okuningi ngemikhankaso yebandla lezanu PF lempumela imihlangano esanda kuqhutshwa enkayi lebhinga ngumongameli Emerson Mnangagwa, usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende weMatabeleland North, ongumgcinisihlalo njalo webandla lezanu PF kuleso sigaba, njalo emela imiguza edalele ephalamende.
Wawuzibokinire nxa ubukelile since 1980 akukaze kube le rally enjalo eMatabeleland region. Bathi abantu bebezibuyele njalo bebengakwazi ukuthi kulento ezizaphiwa khona ngali mungameli nguyothe eralini yami ngisiye eMatabeleland ukuthi mbaphathele ukudla, mbaphathele iregalia because vele isikhathi secampaign. And okwamgwaqo okhulume ngakho ukuthi kathesi kuyakhiwa umgwaqo weBulawayo Victoria Falls Road leBhinga Marsh West Road uyakhiwa, wathi yena iBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road. Lokho kusenhlizweni yeSecond Republic ukuthi yakhiwe okuzwayo okuzasuthisa abantu. So ukuthi kulama plans lemzamo yokuthi umgwaqolwana uyakhiwe sibili uyefika enkayi. Njalo thina ngokumazi kwethu umongameli lo esilaye kathesa, so umongameli okhuluma nje ngumuntu okhuluma into oyenzayo, ngoba nanga ama projects esasikhuluma ngawo gwayishangana wakhunywa ngo-1912 iyaphela lonyaka, idamu liyakasa ukubamba amanzi lonyaka, kubuye iunit 7 and 8 okungenamagesi eZimbabwe, besihlala emnyameni ngama-load shedding. But i-load shedding iphelile ngoba nge-Thursday yona leyobuyayo ubaba uMnangagwa yabe commissioner okusemthethweni iunit 7 and 8. La makliniki walesikhuluma ngawo lezikolo seziyakhiwe ngemali zakho ozivisayo emaprovinsi ezedevolution. So silethemba lokuthi umgwaqo nalo uBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road noma sekutheni uzawuyakha kuphela.
Imikhankaso yebandla lakho iqhubeka kuhle yini eMatabeleland North? Kulokuthula njalo akulabudlangudlangu esiyasizwa abanye besithi babubona kwezinye izigaba zelizwe ikakhulu abamabandla aphikisayo?
EMatabeleland North ama-campaigns ethu ahamba kuhle kumangalisayo dadewethu. Ama-rallies ayenziwa ngama-provincial members, ayenziwa ngama-candidates, adreswa ngama-political bureau members, adreswa ngama-vice president, eyinye recent adreswa ngu-national chairman wange bekugcwele. Yikho sithi abantu sebelibonile ilayithi abantu beZimbabwe ukuthi ubaba uMnangagwa ulabantu enhlizweni yakhe. Njalo kwezomsindo lezi kwezeviolence ubaba uMnangagwa preacher yona, every speech yakhe ekugcineni uyabetshela abantu ukuthi hambani liyekhankasa livote ngokuthula, into esingayifuniwe ngumsindo. So lokho vele matinothi kuthule zwizwizwizwi, lami nga-activate ijoke yami is ready to defend abantu ama-citizens ematinothi emaphathini abuya lo msindo eMatabeleland North. Umuntu engawenza nje umsindo eMatabeleland North uyalala esejele kungakhethelekanga ukuthi yiphi party.
Then in terms of support dadewethu, hawu baba uMongameli iD Mnangagwa ngemsebenzi yakho seyenzileyo ngokutshintsha impilo zabantu eMatabeleland North, abantu bonke eMatabeleland North they are behind ubaba uMnangagwa. That's why ubone kunjani enkayi, abantu bazibuyele ngomoya wabo and abaningi basele bese sidetermine yi-transport, abaningi basele i-transport isishotele. Babonga imisebenzi eyenziwa ngumongameli uMnangagwa, only 4 years engene kuphawa utshintsha izinto, angeke utsho ukuthi ilizwe likuma-sanctions.
Lo ke ngumnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende weMatabeleland North, ongumgcinisihlalo webandla lezanu PF kuleso sigaba, njalo emela imiguza edale lephalamende. njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi usithandekile uphinde waxoxa lomnumzana Prince Dube Kosibanda omela iBinga South edalele eParliamente njalo engumgcini sihlalo webandla leCCC eMathopeleland North. Usibanda uthi umholi webandla lakhe umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuqhuba imihlangano yamarali kuleso sigaba kusukela mhla ziku-9 kusiya ku-13 kuyona le inyanga eBinga Wange Lupane Cholocho Mkuza Lebuvi. Umnumzana Sibanda uyalandula ukuthi imihlangano kamongameli Mnangagwa iphumelele ngoba esithi abantu bebethwalwa bevela kwezinye indawo zelizwe ngamabhasi ukuze baye emhlanganweni le.
Kimi ekhaya eSiyabhuwa kudlule amabhasi amazupco mbona abe ngu-27 oroso akade ezothatha abantu eBinga North esiya eNkayi. Kangikwazi ukuthi eBinga South kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eMguza kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eCholocho kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eFolo seWange kufakwa amangaki amazupco. So ke nxa kuya kuba la mazupco angu-500 athwala abantu ilizwe lonke esiya eNkayi. Gambe kungayekela njalo ukuba labantu abaningi. Not ukuthi bonke bayabengabasekeli bezana uPF kodwa abaningi ngobuyanga lobo bukhona. Umuntu engasakwazi ukuthi ibhasi njani bese sithi lami ukuthi ngigadele khonapho. Ende behambe befike eNkayi bethi besuke eNkayi lokugeza bengagezanga bese kuthiwa hamba neBinga ngoba vele amazupho ahamba lapha ekhona uMnangagwa. Ngabe kuthiwa khona usuke waba lenye futhi rale beyasuka futhi eBinga ehambe esamwe. Akala basekele eMathebeleni North ngingakutshela nje khathesi ukuthi noma abakupresident's office khathesi nxa beprojecta singakayila kuma-elections bathi bona siyawina 9 out of 13 ma-constituencies. Noma mina sithi hayi siyawina 12 out of 13 ma-constituencies. Akala basekele uMnangagwa alabo ngabantu nje abathanda ukubhoda ngamabhasi. Ikhubona uthenye ibhasi ebhekileyo duze lelupane kadivilela usulu ibibhalwe eChipinge, ibhasi yeChipinge ebuye kuzothatha abantu ukuthi behambe eralini. Ama-achievements uMnangagwa nto yabona ukuthi i-problem ekhona undoda lo uqambe amanga abamaningi kakhulu. Ngo-2018 amabhakani akhe ebelezithembiso eziningi, khathesi amabhakani wonke lawana bawakhiphile because sebekwazi ukuthi izithembiso lezo kazigcwalisekanga. Akula lutho alwenzileyo uMnangagwa olungayenza ukuthi abantu bebavotele ngoba abantu into abayidingayo badinga ukuthi khona bekwanise ukuphila impilo enhle, ekwaniseke ukuthi umuntu omunye lomunye eziphilele ezithengele izifuyo zakhe, hatshi ukuhamba umuntu esiyanikwa imbuzi esiyanikwa inkukhu ebese sithuthwa yikho kuthiwa empowerment. Akula empowerment enjalo. Abantu into abayidingayo ukuthi khona umkhonomi usukume. Abantu into abayidingayo ukuthi abantu babo bethole imisebenzi. Abantu into abayidingayo ukuthi ezibhedlela kube le mithi amaklinikhi esebenze. Konke lokho okunyaka uchoyo uMnangagwa akusebenzi ngoba akulethi kudla etafuleni lomuntu. Akubhadali ma-school fees abantu bethu, akuholisi amateacher lamanesi, akuholisi amaphoyisa lama-CIO lamabutho.
Ibandla le-CCC lingabe likhangelele ukuba lemhlangano yini eyama-rallies ezigabeni zeMathebeleland North lapho umkhokheli webandla umnumzana Chamisa azakhuluma khona.
Ngikhuluma kanje mamhlanga sibhizi simatasatasa sizama ukuthi silungiselele ukwamukela umongameli eMathebeleni North. Umongameli uChamisa uyabe seMathebeleni North kusukusela ngeviki ezayo mhla ka-9 kuze kuyefika mhla ka-13. Ayingeke ngakunika khathesi amadethi lendawo ngoba sesibone ukuthi laba bantu abasifakela ama-double candidates khathesi ungani bafuna ukusifakela ama-double rally. Bathayimele ukuthi lapho esiyabe sifake khona yethu irally lawo bese befaka eyabo eduze kuthunywa ikakhulu laba bakamonzuri labefazi.
Lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eMathopeleland South, eMathopeleland North njalo emela isigaba seBinga North edale leParliamente.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkosi.
Asambeni madoda
siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iNational Transitional Justice Working Group ithi uhulumende kumele uhulumende kamongameli Mnangagwa elokho engakaxolisi ngokudutshulwa kwabantu abayisithupha eHarare ngomnyaka ka-2018. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli umnumzana Xavier Kasukuwere usekhweze udaba lokuvinjwa ukuncintisa emthethwandaba wesisekelo sombuso iConstitutional Court. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani mhlakazi labalaleli osithuthuseven nabingelela ekuseni sawubona okwenzakalayo ma-MT awobulawarapa ayi dokho nzima into eyenziwa ezanu kodwa hhayi soseduze kuphela ezukukhala nje ukuthi xa kungehlula abantu bonke awafake uxako mfana omntana president kuluke ngoshamisa amana-MT lasifakeleni zakho laphana lomthoba yabona
studio seven linjani bahlonitshwa bami. Mina ngokudana kakhulu ishiwa ngo-president wethu Mnangagwa ukuthi ishiwa kumainto ade ehambe le-Russia abe buye sitele ukuthi uPutin uthe asibone sibonane kwakhona siyini yakhe sifunani kuye ngelanto asinceda ngayo yena uzawulokhu ehlale bembuthelele izipepa zama-helicopter kahambe bamnike i-helicopter ahambe bamnike i-helicopter uyayenzani abayekwahlala anikwa e-Russia kuyamjabulisa ukuthi alokhu eninga ngezigrupa zama-helicopter uyawahlaba ama-helicopter indaba engaziwa ngokuthi bazamlungisela imigwaqo bamnike amakatapila lama-tipa ayenzisa imigwaqo yekhali yakhe Mnangagwa vele uyazehlulekela sumuntu kathixo ngasho uyazihlala phansi ngakungcono kulalokhu akwenziyayo imigwaqo ibolile besenkaye khonana kumbe wawubonayo imigwaqo ukuthi ibole njenenkaye ukuthi yakhala umgwaqo ma-pisa to matopo polisi kubolile kuyimigwaqo bazama ulungisephela buzi to stalatshani behlula aphelela endleleni Mnangagwa uyazehlulekela ngawe yachiya umbuso lazihlalele vela lokho kwakha kusisebenzi lokho Mnangagwa sho abantu abambe siyaondesiyevota sikhiphe umuntu lo embusweni ngiyabonga ukuva ngosibana ntolekuthiwa
esalibonani lonke olibingelelayo igama nginguhlalani Mlotshwa ngizalwa enkayi yikho ke ngiyakhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi njengalokhu sisizwa kukhulunywa ngokuthi kuza kuba khona ukutshengisela elizweni laseSouth Africa yikho ke bengikhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi ngakungayenza ikakhulu laba abangelamaphepha abaselizweni laseSouth Africa ngokungekho emthethweni libuyele emakhaya ngoba isikhathi sisasekhona singaze saphelelwa imiphefumulo eminingi ngoba elizweni laseSouth Africa sokungenzeka kube khona ukulwa abantu bethiswe abelizweni laseZimbabwe so ngiyakhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi kuba ngakungayenza abantu sibone ukuthi siyabuyela emakhaya isikhathi sisasekhona siqale siyebona umumo singaphelelwa imiphefumulo ngoba makukhulunywa kanje kufanele ukuthi sibe lama-action esiwayenzayo ukuze sivikeleke ezimpilweni zethu ngiyabonga okhulumayo igama lami nginguhlalani Mlotshwa ngizalwa enkayi
usithe sevendi njani saphila thina siyaphila ya ngithi lamphawule mbono wami lapho ukuthi uNkulunkulu asizwe ukukhala kwethu abantwana bezimbabwe sithole uhulumende omutsha lo nyaka abantwana bezimbabwe bayahlupheka lapho abaningi bababulala lapho abanye batshiswa lapha e-South Africa abanye babulawa bathuswa ngethunywa kuphela kuzima lapha so sikhulekela ukuthi uNkulunkulu asize ukukhala kwethu singene eKhenani lathi siphume manje ekipike singene eKhenani ya akula nto eningi engikhulumayo khona kuphela
studio seven siyabingelela kambe sijabule kangaka iy'nto zethu zingafundwa kwenziwa yini kambe studio seven zithi ekhwele endabeni isicelo esifami nasi necomplaini yami nasi umuntu wasedlwane etsholotsholo ucela like lingikhulumele kumnangagwa libuze yena ukuthi kathi njengoba lokwezikhankasa ekufaka amakhompyutha efakani izimali zethu ezacatha emabhenki zingaphi sifuna zona kasitshele zona two le ndlela yokuthi abantu labo bavulala igugu abegugulani bazayenziwani bayafuneka ngoba yibo banabo abalokhu bahamba bejaya abantu futhi ngeke kuphele beutshaya abantu loku bantu bakithi siyalicela bodukami nkomo khiphani iindaba zethu zinjalo noma zizimbi noma zinjani ngoba siyabe sikomplaina ngezinto ukuthi asintandwethu ukuhlala igangeni asintandwethu ukuthi sibe lawo sayise sile mali eziningi esayise sifake emabhenki cacha konke imali zethu zacatha ngathi nyawo ukuthi zacathiswa yini ngiyefanele sitshele zizabuya na fanele sitshele siyabonga Studio 7 mangake ngakhuluma iy'ndaba zami lezi ngolwesibili mhlaka 2 yabona
Studio 7 linjani siyaphila hhayi siyabonga usizo leni lonke elisiza ngalo siyamuzwa umnangakho ukuthi iminyaka yonke engaka angazi iyaminyezwa reporti kanyezi umnangakho wabusa izandla ukuthi uma ezatshela abantu ukuthi khona umuntu engathi akula magetsi inyama iyabola efrijini embizi ezombona olalowo ngathi umnangakho lo uyabe kuphi
Studio 7 sanibonani basakazi bethu abahle nabalaleli hhayi siyabonga umsebenzi esibambela wona isibambela kahle kakhulu engathi hhayi lingayibamba njalo nithile izimbabwe izilunga ya ngithanda ukuthi ngike ngiphawule kancane ngama-candidate lawo awe-CCC avalelwe ngaphandle lapha ilokhu njalo la kobulawayo lapho yiveki ngiyabona abantu sebeqhala ngathi sebelahla ithemba kodwa kayihluphi le nto le mangabe ama-candidate esisilawo ayivalelwe ngaphandle awu-12 mabafaka kamqondisi owawezapho ayihluphi le nto le ukuthi abantu bangaze batshone begxekana behwebhana besenzani because uma benza so izanu isikhathi linikeza amandla izanu iyo life nakhona izanu vele ayithandi into ezilephisa ufuna la kungathi kuyaliwa khona ma lenza so izanu khona bethola khona amandla so ayihluphi le nto le faka nini amakhansela kamqondisi ama-NP kamqondisi lifake awezapho lincishe izani ivoti lincishe nje ivoti kuphela noma ibafake bafakile labo abantu babo ibancishe ivoti lingabanikeza ichance
siyabingelela emsakazweni we-Studio 7 sibonga kakhulu umsebenzi ngelabalaleli bomsakazweni sinethemba lokuthi inkantolo namhlanje izongena izakhipha imphumela engani yabona isithi inkantolo ngempela ngoba kumele uma izdeck isima labantu be-Troubleshoot bafaka ama-papers isikhathi sisavuma so ngubani omele ekuphike lokho abantu bezani yiba sebe kuphika lokho kusho ukuthi yibo phela asebe yikhothi kahle so indaba leyi ma ukuthi izaphumelela ukuthi ikhothi iyalo ukuthi abantu be-Troubleshoot bangene ukukhetho usevikasukwere bayalo ukuthi angene ukukhetho kusho ukuthi izanu PVFC ikhothi yazi ngojaji ojaji bayizanu yonke into nje isiyizanu lamapholisa ayizanu so lo khetho ngeke likhululeke kuyaso kuyi-rigging nje eyobala ukuthi lezi veki layo izaba yizanu so kangcono ukuthi umnangakho ezenzela i-election eyethu one man vote ngoba vele kabe kufana kudlala ngabantu lokhu siyabona
kum selele ayi ake sibongene abantu bonke abakhulumayo kunye nani bathathele zindaba zimphethele zezindaba kuba kuhle kakhulu ukucommunicator sizwane abantu ngibona ngazathi sonke sesingena elayinini eyodwa ngoba awuseyinsuku zotshala ukuthi uvote into mina engikhala ngayo ukuthi kathi why sibeke sikhuluma ezinye izinto singakhulumi ngokuqondisa ukuthi senze njani asambeni siyevota abantu bakithi singabe sihloko sikhomenta sikhona lapha egoli sikhomenta singaphandle bese sifike izanu uma isiwinile bese sithi thina besenzani hhayi mina ngiyahamba vele next week ngivele ngiyabe ngisekhaya so into engikhuluma ngayo ukuthi abantu singagqugquzela into ezingasoze siyenze kumjelele sesidumele emasumpeni asibongeni siqhubekeni siye phambili
sibonge ke abalaleli bethu elisithumele imininingwana yenu kunombolo zethu ezithi 1+1202465038 isikhathi ke asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alichumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edwale lephalamende luzakuba emthethwandaba lamhlanje abahlali bakobulawayo batshengisa ukudana ngokuthunyelwa umlayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzelwa eCountry Park kobulawayo lamhlanje umthetho ndaba we Supreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla le-CCC. Hayi, isikhathi njengoba ngitshilo asisavumi ukuba siqhubeke sonke, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Olivalelisayo igama lami ngu-Chris Gande, lingakhohlwa silazo ezinye ntambama ngo-half past 7.